sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukelayo Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 kuLwezi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli zebutho zabuzisisa unkosikazi Grace Mugabe ukuthi wayesitshoni ngamazwi akhe ayechothoza ibutho. Le ngxoxo lwaphathisa ngenkulumo ezabangela ukuthi uMongameli Mugabe asuke esihlalweni.
Njengabantu abalwela amalungelo oluntu, sibona ngani lokhu kusibisele emuva kakhulu uma sesikhangela impi yethu ngecorruption. Uma abantu behambisa imali ngaphandle kwamazwe okungekho emthethweni, kumele bebanjwe behanjiswe emajele.
UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe bazaxolelwa bengayiletha kungakedluli inyanga ezimbili.
Bonani umsebenzi isikepho sikhala siright ithethi yakhe ni right ngoba uzama ukekhathe in indlewu eziphathelane nokuhodisa abantu abaqhathe ngama-cabinet ngama-ministries amaningi.
UMongameli Mnangagwa uthi uzabumba idale lephalamende elincinyane kulalelo ebelikhona. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Father Fidelis Mukonori ongomunye wabala lankunzi kunkulumo ezokuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe asuke esihlalweni uthi unkosikazi Grace Mugabe laye wayekhona kulezi nkulumo ebuzisiswa ngenkulumo yakhe. Ekhuluma le Studio 7, umfundisi Mukonori uthi inkokheli yebutho yacunulwa ngamazwi kankosikazi Mugabe. Wengezelele wathi wabuza unkosikazi Mugabe ukuthi imbiko yokuthi abasekeli bakhe babefuna ukubulala uMongameli Mnangagwa kodwa walandula limbiko. Ngesizwe amazwi kaMnumzana Mkonori.
She came in when she had to, but she was not the major focus. We were zeroing in on the commander in chief of the defense forces and the head of state and the government, and the first secretary of ZANU-PF, which was President Robert Mugabe. For us, that was a center focus. We didn't want to lose focus. First lady is the wife of the president. The first lady was the secretary for women affairs, and therefore that in my view, it was part and parcel of the responsibility of the president. So we didn't have to take that as a major issue.
Lawo ngamazwi kaFather Fidelis Mukonori, omunye wabalamlankunzi kunkulumo ezazikhona phakathi kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usethule umthetho oxwayisa izizalwane zeZimbabwe ezifihle imali phandle kwelizwe ukuthi ziyiphendukise phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo kungela mibuzo ebuzwayo. Kodwa uthi abaza kwehluleka ukwenza lokhu bazabotshwa. Okunenga lolu daba sikuzweni kwintathelo izindaba yethu bathabile Masuku.
Embiweni awethule namhla uMongameli Mnangagwa uthe baningi abantu abafihle impahla lemali engena kuzigidi lezigidi phandle kwelizwe. Ngalokho uxwayise abantu laba ukuthi baphendukise imali phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo kuqala mhla ka-1 Mpalakazi kusiya ekupheleni kukaNhlolanja. Abaza kwenza lokhu kabasoze babotshwe njalo kabasoze babuzwe ukuthi babevele beyikhipheleni imali elizweni. Kodwa abaza kwehluleka ukulandela lumlawo bazabotshwa bajeziswe kutsho uMnangagwa. Amazwi akhe lawa amukelwe ngembono etshiyeneyo. Olwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efindlela Ncube uthi leli linyathelo elihle kakhulu elitshengisa ukuthi uMnangagwa ufuna ukwakha ilizwe.
Amnesty leyo ayingakhethi kodwa ingabandlulula ingathiyo na ayithathe wonke umuntu
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole yena uthi abantu abafihle imali ngaphandle kwelizwe bayaziwa njalo uthi kumele bajeziswe.
Njengabantu abalwela amalungelo oluntu sibona ngani lokhu kusibisele emuva kakhulu uma sesikhangela impi yethu ngecorruption. Uma abantu behambisa imali ngaphandle kwamazwe okungekho emthethweni kumele bebanjwe behanjiswe emajele. Kanti ke njalo kungaba khona ukuthi lokho kwenzakalayo nje ikufuga labo ababekwenzile kungani nje kube i-trap ebakhona.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thokozani Nhlapho uthi leli nyathelo lihle kodwa akumelanga kube yindlela yokubamba kumbe ukujezisa amalunga ezanu-PF akucelele G40 lona ebelilwisana lelikamnangagwa ele-team Lacoste lingafuni ukuthi umnangagwa abe ngumongameli welizwe.
Inyathelo elithethwe ngukhulumende kamnumzana uMnangagwa yalamukela njengabantu bezimbabwe. Cabanga ukuthi izinto nje e-overthrow adumele nje lo mgabe ayenze ukuze alondoloze umnotho. Ufisayo nje ukuthi abantu bonke abazehlile ukuthi baphendulise umnotho wonke adoekupenalize benelise ukuthi uMnangagwa bakha abafake ejele engenakukhetha ngokubathulula ukuthi laba ngobhororo bakhe kungenze izihlobo zakhe.
Umnumzana Bekezela Nyathi oyisakhamuzi sakobulawayo uthi leli linyathelo elihle. Ngenxa kokusungulwa kwama-bond notes ngo-2016, uZulu eZimbabwe ikakhulu abasebenza kuhulumende bebekhipha imali eZimbabwe besiyayifihla emabhanga angaphandle kwelizwe. Ele Zimbabwe libhekane lokusilela kwemali njalo uZulu utshona endwendweni zamabhanga lapho aphiwa khona ingcosana nje ngelanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wokuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lomqoqo wenhlelo kubandla leMDCT umnumzana Bethnico Bebe.
Uyatshengisa kithi ukuthi upresident omutsha ongenileyo i-element yezanu ayikaphelisisi kahle kahle kuye. Ngoba phela kufanele ukuthi nxa sikhuluma ngento engumthetho ngento elicala abantu ba sicakale ukuthi babotshwa ngumthetho okufana naye. Into esiyinanzelele amasoshayethi engena athena afuna ukukhipha izigebenga izigelekeqe eziyizo eziyenga umgabe. Ubesitsho abantu abangama-ministers abanye sikhuluma othombo kunjenje basemajeli ngendlela zokuthi babambe imali ngendlela engaqondanga. Sikhuluma nje baze banyiswa lamabheyili. Khona abanxa upresident ebazi ukuthi ngobani why kufanele ukuthi abanikeke isithuba lokuthi kababise imali bona benze icala njengabona abagijiswa namhlanje. Kuyatshengisa ukuthi into yakhe nxa engasayikhangelanga kuhle abantu sesiqalisa ukubona ukuthi kuvele okuphekwe yindiza yezanu nxa kuyimboza kuzahlala kuyimboza. Ngoba-ke angiboni ukuthi kulesizathu sokuthi athi abantu abayikise abanike leso sikhathi. Mhlawumbe ngaye nawenze njani ngawuhle wabafaka kumbe enyisepeni wabafaka kugazethi wabathi ukuthi ubani kule mali engaka, ubani kule mali engaka. Ngoba nxa esengani kuthiwa khona ngumuntu odinga angakwaziyo angakatsho ukuthi kulobani ngaphi kwangikhona. Kuyakuhlupheke umuntu nxa enguye engumongameli welizwe. Kuyakuthanda ukuthi ngako kukhulunywa ngabaphansi ukuthi kube njalo kulokuthi kukhulunywe nguye. Ngoba lapha phela sesiba lipholisa njalo aphinde abe ngu-prosecutor njalo aphinde abe ngumantu.
Ukona nxa ngile bhuku lebhanga South Africa ngilesigidi khonapho ngavula leli bhuku ngingedwa uhulumende weZimbabwe uzaba kwazi njani ukuthi ngile mali engakho eSouth Africa? Uzafonela ibhanki yami eSouth Africa na imuphe ama details ami?
Mhlawumbe phela anti bayazana phela anti abona into ungabona ikhulunywa kuleyana ilevuki entungayo kuthi zimbila zantabani kulokwazana ukuthi wena ngenxa yokuthi nguwe-ke ongemva kwesteering ngithi kumbe mhlawumbe nguwotshayela imota manje nxa ungotshayela imota wonke umuntu wenza intando yakho ofunayo. Kodwa-ke okusalayo ukuthi lawe wangikhona mhlawumbe uyakukwazi ngoba into le ihlezi yileza lonke so uyakwazi ukuthi ubani wenze lokhu ubani wenze lokhu kodwa mnokwakade esila nxa ngikwenzile akula mthetho uzambopho ngokomthetho sokuyini kathesi.
Lo umnumzana Bethnico Bebe umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT obekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwabulawayo.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqoqo ngeZimbabwe sukuzonke ngo-6 a.m. 2 PM lango 7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumakakathi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Umongameli Mnangagwa uthi uzabumba idale labaphathi ntambo elincane kulalelo ebelikhona. Umnangagwa uveze lokhu ngemva komhlangano awenziwe labo mabhalani bengatsha zikahulumende lamuhla eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni owenzelwe emahofisini akhe eMunu Mutapa, Umnangagwa uthembisa ukuba akekho ozoxotsha umsebenzi ngaphandle kwalabo asebefikise iminyaka yokuyaphumula impentsheni. Umnangagwa uthi labo abalengatsha ezizadilizwa bazosiwa kwezinye ukuyaqhuba umsebenzi ngaphansi kwe-public service. Kesizwe imbono kamnumzana Bekezela Gumbo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso ebona ngombuso okhululekileyo eZimbabwe Democracy Institute ophethe njalo uhlangothi lwezokucubungula enhlanganisweni inye.
Mina njengeCivic Society namatinkini sokulesikhathi siloke sikhala sikhala ngendaba yama-cabinet ministries amaningi aqeda imali. So ngokubona kwami ngibonani kusenze istep osithatha siright isekinyathelo iright ngoba uzama ukuthi ekhathe in indlewo eziphathelane lokuholisa abantu abaqhathwe ngama-cabinet ngama-ministries amaningi. Kodwa ngibonani ngezinye indlela kuzabangela kuzabangela amanye ama-division ephathini yakhe ngenxa yokuthi kula bantu abaningi abakhangeleli ukudla
Ugumbo uthi kusobala ukuba abanye bazolahlekelwa isinkwa ngoba bekhona abazophelelwa imisebenzi nxa umongameli Mnangagwa ezimisele sibili ukulungisisa isimo sengatsha zikahulumende.
Lanxa abaphezulu amaphensika angasoze isixole imisebenzi abaphansi bazaxotshwa ngoba iministri iyakudissolve bazaxotshwa lanxa ukombayina wama-ministries uzabe labanye abazaxotshwa umsebenzi ngoba uyabe sisenza ini ngoba nxa engasaxotshanga abantu umsebenzi asisakuboni ukuthi ukukhatha kwangikhona ama-expenses ikuphi despite ukukhatha ama-expenses amaministri kuphela. Linyathelo elihle kodwa linyathelo eliyingozi kakhulu makhona abazalahlekelwa isinkwa nje lawo bantu bazalahlekelwa isinkwa beqalisa ukujoyina ukubambana izandla nabantu abaopposa upresident.
Umongameli Mnangagwa utshele abonobhala laba ukuba sesiphelile isikhathi sokudlala ngomsebenzi lokuba yimigoqo kokumele kwenziwe obekubangela ukuphuza kokwenziwa kwemisebenzi obekuyamele yenziwe. Mnangagwa wengezelele esithi izisebenzi zikahulumende zilehlandla elikhulu okumele zilidlale ekugcwaliseni okukhangelelwe nguZulu ikakhulu ukuthuthukisa inotho yelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sifuna ukuzwa imbono yenu njengabasakhulayo ukuthi kuyini elifuna kulungisiswe ngohulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa okuza kwenza libe lelakusasa elihle. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inhloko kahulumende yakwele Lebanon umnumzana Saad Hariri uthi ubevakatshele kwele Saudi Arabia okulapho abike ngokuchiya kwakhe isikhundla esithi uthethelelo nyathelo emzameni yokuletha ukuzinza emhlubulweni abakuwo. umeli weMelika kumanyano wamazwe omhlaba United Nations ubike ukuba uhulumende wele South Sudan uphakathi komkhankaso wokuhlukumeza abamabandla aphikisayo esebenzisa ibutho uqiniso kubulawa abantu makhaza abangahlomanga. Abesifazana edolobheni leGwanda sebekhuthazwe ukuthi bengathandabuzi ukumangala emapholiseni nxa bethe bahlukuluzwa ngabesilisa. Inkuthazo le iza ngesikhathi umhlaba wonke jikelele unanza umkhankaso wamalanga alitshumi lasithupha wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama, i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba.
Omama abaningi babikwa befela ngaphakathi nxa bethe bahlukuluzwa ngomkabo ngoba besesaba ukulahlekelwa imendo. Lokhu kuvele embuthanweni wabomama obugoqwe inhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe Waters obugxile ekuhlukuluzweni kwabomama. Umqondisi we-Waters unkosazana Juliet Kiwani uthi linhlanganiso iphathisa omama ababhekane lodlame emakhaya njalo ukhuthaze labo abahlukuluzwayo ukuthi bengesabi ukukhuluma.
Okunye sithi thina ilungelo labomama lingafihli izindawo omama lingabheki ngaphakathi. Omama siyabancedisa ukuthi bakhulume kuzwakale babange umsindo ukuthi ayilapha siyasifela omama bangafela phakathi.
Unkosazana Sibongikosi Mlotsha osebenzela inhlanganiso ebona ngokwelamisa imuli i-Family Planning Council of Zimbabwe uthi bayaxoxisana lalabo abahlukuluzwayo ukuze bathole ukuthula ezinhliziyweni zabo. Uthi kulezi nsuku njengabomama babhekane lokuhlukuluzwa ngendlela ezijeneyo ezigoqela ukuswela imali emabhanga.
Luzwane olukuhlukuluzayo lokuchaya izibhakela uzwane olungihlukuluzayo ngasengqondweni kakhulu. Kube sekusiba khona futhi le i-violence engathi ngathi yasishaya sonke kulezi nsuku, i-economic violence kwezomnotho, imali kayikho. Kube sekusiba khona futhi le ngibona kuyo kumele ngidlule ngayo, i-sexual abuse. Uzwane lwezemacansi kungenziwa umama kumbe lwenziwe ngubaba okanye.
Abezempilakahle bathi isibhedlela esikhulu seGwanda sesilezakhiwo zokwamukela abesifazana abahlukuluziweyo kumbe ababanjwa iganyavu. Uma mfundisi uThobekile Khesa weKingdom Life uthi bona njengebandla bale ndlela abalwisa ngayo udlame njalo uthi abantu kumele baphenduke ukuze kube lokuthula elizweni.
Silezinkonzo ezimele omama, silezinkonzo ezimele abantu abatsha. Mina ngingumisi Khesa ngithi ngisathini. Lapha enkonzweni yabomama ngiyafundiswa ukuthi ngiphathe njani umntana. Ngezini lenkosi kukhona sakhuluma ngokuthi laphana umsisi Mlotsha amacansi yi-right kabani. Kuyabe kufundisiwe enkonzweni zamadoda nabobaba bayafundiswa umama akatshaywa ngempama. Konke lokuyana thina njengemandla kuyasitophela i-violence emakhaya ethu. Imuli ekhonzayo i-violence ibancane ngoba wonke umuntu lokuzithiba ngokwesaba uNkulunkulu.
Abagcini bomthetho bona baxwayisa abesifazana abayabe bethe bahlukuluzwa ukuthi bengaze besabe uyamangala emapholiseni. Obona ngobudlelwano phakathi kwamapholisa eGwanda lezakhamizi umnumzana Tatuya Spanda uthi kwesinye isikhathi ukuhlukuluzwa kwabesifazane ngodlame kugcina kubangela ukulahleka kwempilo xa kuthe kwayekelelwa. Kusukela mhlazi ngamathumi amabili nanhlanu kuLwezi kusiyafika mhlazi lithumi kumpalakazi mnyaka yonke la malanga abekelwe ukulwisana lodlame kwabesifazane. Indikimba yalonyaka ithi Leave No One Behind End Violence Against Women and Girls, okutsho ukuthi ungabi losalela emva aluqedo udlame kubomama lakumantombazana. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Kutwa ingqoqompikiswano esizalethulela yona ngolwesine kusukela ngo-4:30 PM kuze kuyefika u-6:30 PM. Kumele kwenziweni ukuthi kududukiswe ilizwe leZimbabwe njengoba sokulo hulumende omutsha. Lalelani udaba lolu ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasile VOA Ndebele, VOA Studio 7 ne-VOA Shona.
Amaphephandaba kahulumende abika ukuthi kulempawu zokuthi umnotho welizwe uyakhuphuka kulandela ukugcotshwa kukamnumzana Mnangagwa ukuthi abe ngumongameli welizwe. Amandla emali yamabond notes abikwa yilokhu eqonga okungaqeda ukuthengiswa kwemali yakwamanye amazwe ezitaladini ngokungekho emthethweni. Amazwe aphetsheya agoqela elemelika lelebhilithani asethembise ukusebenzelana lohulumende omutsha ukuthuthukisa umnotho welizwe. Sixoxe lomnumzana Ambrose Sivindi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ukuze sizwe okwenzakalayo.
Wakathesi asibhoda ndikwanamba phakathi ezitolo lapha sibona kuthenga izinto nemabhenki lapha lamashiyane bekhona akukaqonda akukakhanye ukuthi esibili ukuthi kule improvement esingayibalisa njengoba ingxenye abantu kathesi beqhubeka abantu bangathi bazazokuqalisa ukurhola njengoba ingangiela kuzabe sokukhanya ukuthi iize kuyaya kuba ngcono ini kuba lobubelo ngazi khaya la mafuel anelisikhuluma ngawo iprize akuze ifanana asikaboni into olutshintshayo kodwa-ke ingxenye iy'thuso zabantu ukuthi laluba ngako uyajintsha abantu impilo engathi bangconywane.
Labana abathengisa imali ezitaladeni labo lokho bekhona?
Ye, abathengisa imali ezitaladeni balokho bekhona. Kala babekho kugcwala nje izitarada zonke. Kathi ezungathi hhayi malithwana ngazi nebabutsha kumbe bayabaleka akulaqiniso kodwa iqiniso inamba zabo zehlile kodwa bakhona.
Indwendwe emabhanga-ke?
Indwendwe emabhanga zilokhu zikhona. Kuthi ungazinanzela lapha ezini lapho iyothatha khona imali ama-ATM wawulezuzananzela ingale mva wawuthatha imali yana noma sisiphi isikhathi abantu sikhalile ngxenye kube kwindalo le ngafuthatha imali yami ngontambama ngo-8 ngiyitholi kodwa kathisangananzela emabhenki leyo mali ikhanya iyaphela ibhenki ngavele ivalwa kuthatha isikhathi esinganani ATM yakingasasebenza ATM kuyavala ingithatha imali yami noma isiphi isikhathi ngafuna ukuhambela kusuku thola imali yami ekuseni thola imali yami.
Lo ngumnumzana Ambrose Sivindi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde sakhuluma lomnumzana Bulisani Ncube, ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amazwi abantu abavele bewakhanyile akhanye esapota ukungena kwaMnangagwa. Atsho nokuthi ukuthi hhayi sizancedisa iZimbabwe khonokho nje yikho kwenze kwaba nokutshintsha lokokuma ikakhulu emalini ngeke sithi zomnotho bezine kuhle hhayi emalini isizathu why bebefuna ukuthi bahlale besidoke ama-US dollar yikuthi bethi akwazi ukuthi kuzakwenzakala kusasa but ngenxa yokuphuma kukamgabelo kungena kuthi kusuke kwaba the possibility of a better future and the stimo semali angengithi somnotho isimo semali.
Manje abantu bengabona nini ukuguquka komnotho welizwe wonke nje kungasela ndwendwe emabhanga intengo yempahla isehlile?
Bengihlala ngikhuluma ukuthi hayi ukusebenzisa i-US dollar kuleli lishi kwaba kuhle ngo-2009 ngaphanda ngoba kwanelisa ukustabiliza ikwanzinzisa intengo as long as sisebenzisa i-US dollar leli akusoze kube le-economic progress akungeki. Okungenzakala yikuthi upresident omutsha cabinet yakhe entsha bahlale phansi bathathe isinqumo sokuthi hhayi i-US dollar izasebenza njengoba isebenza eZambia, eBotswana, eNamibia, eSouth Africa leMozambique ukuthi iyabe igcine e-reserve bank isebenza ukuthenga izinto phandle. Bese besithi kele Zimbabwe ukuze kube lula ukuthi kwenziwe basebenzisa irandi ibond nokuthi bayikhiphe. That way izinto zizaqalisa ukuthi zimove. Ukuthi i-weak economy surrounded by strong economy isebenzise a strong and international currency kwenza ukuthi ku-attract abakubiza nesikhiwa bethi ngama-international arbitrageurs and rent seekers. Okwenza ukuthi umuntu olamakhula akhe eBotswana achaphe abuye ezodinga amadola ngoba atholakala lula kulokuthi awathole amapula eBotswana. Kwenza njalo umuntu oseZambia, umuntu oseMozambique, umuntu oseSouth Africa. Ikakhulu nxa kuyikuthi bayavunyelwa ukusebenzisa amavisa lamamasakhathi. Uzakhumbula ukuthi ne-visa card umuntu bekwanisa ukuthi ahambe e-ATM ngelanga siyawithdraw 3,000.
Lo mnumzana Bulisani Ncube ingcweti ecobungula ezomnotho welizwe sixoxelaye ekobulawayo. Leza imbono kahulumende weMelika.
Kulobudlelwano obuqinileyo phakathi kwelizwe leMelika leTunisia okunjengokulwisana lamalwecacha lokuthuthukisa umnotho kaZulu. Ubudlelwano lobu obuleminyaka engamakhulu amabili 200 years baqalisa ilizwe leTunisia lize libe ngolokuqala ukuncoma uzibuse weMelika. Kusenjalo ngomnyaka ka-1965 eleTunisia lize libe lozibuse, ilizwe leMelika lakuncoma kakhulu lokhu lisithi lenze kahle laphinda lavula amahofisi alo kulelo lizwe. UJohn Sullivan, umsekeli womkhokheli wohlangothi lukahulumende oludlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uthi ubudlelwano bamazwe la buqhubekela phambili. Uthi eleMelika livumelana lenyathelo elathathwa ngabanye abantu ngomnyaka ka-2011 eTunisia abangena ezidaladini besithi bafuna kube lenkululeko kulelo lizwe, njalo abantu kumele bakhulume abakufisayo. EleMelika lithi okwamanje lincedisa ilizwe leTunisia ukuthi libe lenhlangothi zikahulumende eziqinileyo ezilakho ukwenza ukuthi kube lokukhululeka okufunwa nguZulu. Kusukela ngomnyaka ka-2017, eleMelika selinike ilizwe leTunisia izigidi ezedlula $204 million, $204 million, yokuthuthukisa umnotho kanye lebutho. USullivan usanda kwenza umhlangano lomunye wakhe wakwele Tunisia obuhlolisisa indlela okungathuthukiswa ngayo umnotho weTunisia lokunye okufanayo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Siyamluma silethemba likholisile luzwa ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inkokheli zebutho zabuzisisa unkosikazi Grace Mugabe ukuthi wayesitshoni ngamazwi akhe ayechothoza ibutho. Umongameli Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe bazaxolela bengayiletha elizweni kungakedluli inyanga ezimbili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.